Ya, ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakule ukuthi kuzazala nkomponi sibili. Kunzima okathesi ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Uzakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakibo abamthanda ngayo abelungu, abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo, iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi Trump ungemuva kodwa singathembi kakhulu. Kungale chance ukuthi angawini Trump khona kumangalisa abantu. Kodwa-ke hhayi asazi.
Ngokubona kwakho ubona ungani udaba olwe-coronavirus luzaba yindikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijekiseni ukhetho lungakafiki, singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Ya, indaba ye-corona leyo izaba lokumxaka sibili Trump lapha, indlela ayiphathe ngayo abantu labathabanga. Kodwa-ke kusazakhanya ukuthi angikholwa ukuthi Jackson nxa engatholakala kusuyafika ukukhetho ngoba sekusele amaviki angaphansi kwamathathu. So hhayi, iJackson kusasemasinyane. Hhayi, abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale itestwe sibili. Bangezake bathabe ukuthi kube neJackson okakhetho lanxa nje kunganceda, kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okutestwa. Ya, so-ke akukwazi ukuthi lapha kuzohamba njani, kodwa izaba le-effectibile indlela aphatha ngayo. Hhayi, abantu ngabathabanga, bafela izihlobo nabangane konke nje. Ya, yeah.